Yebo imelika isengaletha inguquko enkulu eEthiopia ilethe uthula incedisa ukuthi kube lokuthula isengancedisa njalo ukuthi kube lokubuswa okuhle kwelizwe kuhlonishwa amalungelo abantu isengancedisa kwezenotho kwezentuthuko isengancedisa ngayo nalendlela encedise ngayo ukuthi kube lokudla kwesikhashana okuphangisayo kufinyelele ebantwini bathole usizo oluphangisayo okuthiwa i-humanitarian assistance njengoba abantu kade besempini kudilikile izinto eziningi baphakathi kwendlala. Ngakho kuyadingeka iMelika ukuthi iphatheke kuleya ndawo iyilizwe elikhulu eliqakathekileyo empilweni zabantu emhlabeni wonke jikelele.
IMelika Ncube ikhanya izimisele mpela ukwelula isandla ifinyelele amazwe aseAfrika ukuze yakhe ubudlelwano obuqinileyo. Sibone uBiden ethumela umkakhe Afrika, uBlinken ukhona lesikhuluma nje, umsekeli kaBiden uKamala Harris laye uza kuya kubo Zambia maduze nje. Ungathini ngalimizamo ikakhulu sikhangela ukuthi ngakolunye uhlangothi amazwe afana labo Russia labo China lawo enza okufanayo azama ukwakha ubudlelwano buqinileyo leAfrika.
I-Afrika iqakatheke kakhulu emhlabeni. Ingabe yayingaqakathekanga endulo kodwa iyaqakatheka kakhulu ikakhulu kwezembiwayo, ikakhulu kwezokuthula, ikakhulu kwezomnotho lezepolitiki nje jikelele. Uzananzelela ukuthi amazwe amakhulu omhlaba akhuthele kakhulu kuze e-Africa, o-France, o-Britain, o-China, o-Russia, sesibona la iMelika ikhuthalele kakhulu kuza kule ndawo. Ikakhulu yona iyananzelela ukuthi i-China le-Russia sezikhuthele kakhulu e-Africa, kanti ke isisalele muva. Kuyayisebenzela ke i-Africa nxa amazwe amakhulu esetshitsha kuyo kakhulu. So kumeleke laba babusa e-Africa babe lokuhlakanipha basebenzise ukuqakatheka kwe-Africa ukuze kulethe intuthuko engcono kulale khona, kube lokubuswa kahle kwelizwe okungcono. Kanti ke lawo mazwe amakhulu akhuthalela i-Africa njengamanje alethe i-investment engcono, alethe intuthuko engcono ezaletha inguquko kuzwekazi le-Africa.